ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesiphili mhlakazi 1 ngokwekwezi 2018 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Utshintshile uhulumende kodwa uhulumende wangkhona akulalutho olwenzayo for isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi maybe le sisebenzi sizathuthuka ngokutshintsha kwenye government enalothwa yi-new dispensation.
Uzulu wakobulawayo umanyana lezisebenzi elizweni lonke jikelele ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe-Workers Day.
Ukuqakathekile ukuthi njengezisebenzi sisebenzi ilungelo lethu ngokuyavota sikhethe ke abanye abantu esibone ngathi akona yibo abantu abangasincedisa so that bangafaka kumba yimthetho engasinceda.
Izisebenzi eHarare zikhuthazwa ukuba zingabiseli umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho oluzayo. Izakhamizi zeMguza eMathebeleni North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngendlela ibandla leZANU-PF eliqhube ngayo ukhetho lokudinga abazalimela ukhetho lwelizwe oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu wakobulawayo lamhla umanyanele ezisebenzi elizweni lakwamanye amazwe womhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe-Workers Day. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithembise izisebenzi kanye labameli benhlanganiso ezehlukeneyo ukuthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lonyaka ukunanzwa kosuku lwezisebenzi kwenziwa phansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise, organize, do not mourn." Kwabulawayo umkhosi waleli langa wenzelwe eStanley Square lapho okubuthene abantu abavele enhlanganisweni ezehlukeneyo ezimela izisebenzi. Ezinye zalezi nhlanganiso zigoqela iZimbabwe Teachers Association, iZCTU, iPTUZ, iZimbabwe Urban Councils Association, ekaloliwe Air National Railways of Zimbabwe lezinye. Okumqoka okuphume kulumbuthano yokuthi izisebenzi azijabulanga iholo eliphansi eselile minyaka lingakhuphulwanga kodwa indleko ezitolo lakwezinye indawo iqonga. Abanye njalo bakhalaza ngokuhlukunyezwa kwamalungelo abo njengezisebenzi ikakhulu kusenziwa nguhulumende oxothe abongi ngesikhathi betshengisela bekhonona iholo eliphansi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo weZCTU emhlubulweni weMandebeleni, uthe amakhampani amaningi avalwa, uhulumende wathembisa ukuvula amakhampani lokunikeza uZulu imisebenzi, kodwa kakwenziwanga lokho.
Ukwenza kuyalaba siyananzela ukuthi after iminyaka le 37-38 years sithole uzibuso, izisebenzi zokuzithole kanzima. Sikhuluma kanje kathesi. Siyananzela ukuthi amakhampani alapha kobulawo leZimbabwe avalwa.
Unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, umgcinisihlalo weZCTU kobulawayo njalo obemele umongameli weZCTU, uthi baphakathi kokuqoqa usuku lokukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele.
Asinalutho lokuthakazelela esingathi celebration asinayo, kodwa siyalithakazelela ilanga leli ngenxa ukuthi ilanga lezisebenzi. Kodwa sinjalo kasijabula, asinakujabula ngoba izisebenzi siloko sile ama-problems amaningi, sikhangelene nama-problems okungaholi.
Unkosikazi Debra Mukhasa, osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo, uthi uhulumende kumele alungisise imithetho ezakwenza abantu abazisebenzayo basebenze lula elizweni, hathi ukuhuga abaphandle kuphela ekhaya kungalungisiswanga.
Like thina sesikuyi-informal sector, so kumele ukhaya lwama-proper policies azancedisa izisebenzi ezithengisayo ngaphandle ukuze zikwanise ukuthi zizimele. Lokhu ukuthi i-government ibikhuluma ingaphandle isiyadinga ama-open policies angekho conducive to abantu beZimbabwe akusebenzi.
Umnumzana Khoni Dube obemele inhlanganiso yezisebenzi zamakhansili uthi bakhalaza ngokungaguquki komumo elizweni ngemva kokungena embusweni kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Isikhalazo esilazo thina zimayelana ngokuphathwa kwabasebenzayo ukuthi sokuhlala isikhathi eside kungela increment, but intengo ziyakhwela siyaphezulu. Utshintshile uhulumende, kodwa uhulumende wangkhona akulalutho olwenzayo for isisebenzi. Sasikhangelele ukuthi maybe lesisebenzi sizathuthuka ngokutshintsha kwenye government, nalothi ayinew dispensation. So kodwa ke ayisikho uMnangagwa osesenzele khona so far, yikho osikhathazayo khonokho.
Umnumzana Akuleli Maphosa, umgcini sihlalo wezimtha esabelweni seMathebeleland South, uthi njengababalisi baqoqa ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa.
Njengesisebenzi sesibhaku, lapho esithola ithuba lokuthi sibeke indubo zethu, sisho lezifiso zethu ezikhulu. Thina-ke, mina-ke ngikhulumela particularly ngimele ababalisi. Siphakathi komsebenzi omkhulu okukhulumisana lohulumende osekusekwasenza sangena la ku-strike.
Isimo somnotho elizweni esingamanga kuhle kanye lokuvalwa kwamakhampani kobulawayo kwadala ukulahlekelwa imisebenzi kwabantu abaningi, njalo ukungagcwaliswa kwezithembiso okwenziwa nguhulumende sekuzondise izisebenzi kanye lozulu wonke jikelele. Okunye okukhulunywe izisebenzi embuthanweni lo yikuthi kumele uZulu enelise ukuthenga izindlu, kumele kulungisiswe iholo kanye lentengo yempahla ezitolo kanye lokususwa kwababutho enhlangothini zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izisebenzi eRare zikhuthazwa ukuba zingabiseli embusweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF embusweni ngoba kuthiwa ufana lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owahluthunelwa intambo zombuso libutho nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume embuthanweni wokunanza ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele eleWorkers Day. Yilo lalo okhulume kulumbuthano owenzelwe enkundleni eyeDivarasekwa Stadium ngaphansi kwendikimba ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn." Ube khuluma ilizwi linye lokuba sesifikile isikhathi sokuba izisebenzi zikhethe inkokheli uqobo, hatshi umbuso kaMnangagwa ongelani lokunakekelwa kwazo, eqakathekisa abakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ukuzathaphuza inotho yelizwe. Umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Peter Mthasa, uthi ukhetho lwalonyaka yilo ithuba lokuguqula uhulumende kungene abantu abalenhliziyo zokusebenzela uZulu. Okuyinto esekelwe ngunobhala jikelele weZCTU, umnumzana Jafet Moyo.
Ngokuthi sesiwabonile ke laba akade besikhokhelwa ukuthi sebehlulekile ke ukusikhipha phakathi kodubo lonke lolu ekade ngeke ngalukhuluma ekuqaleni. Sesingathatha ke leli iqhinga ngokuthi sidinge abanye abangasikhokhela. So kuqakathekile ukuthi njengezisebenzi sisebenze ilungelo lethu ngokuyavota, sikhethe ke abanye abantu esibone ngathi akona yibo abantu abangasincedisa, so that bangafaka kumba yimthetho engasinceda babe sihlala khona ezindaweni zethu. Sithola ukuthi ama services ethu ayayimprova. So kuqakathekile ukuthi sithathe leli thuba esilinikiweyo ngokuya register lokuvota, yikho kungenza sikhululeke kulokhu esikuko manje.
Umoyo uthi indlela luhulumende aphatha ngayo indaba zezisebenzi iyasolisa. Wapha isibonelo somsekeli kamongameli uretired Brigadier General Constantino Chiwenga aphathe ngayo udaba lwabongi ngesikhathi bekhonona ngendaba zeholo.
Ngokuthi sale uku-exploitwa, sale ukuncindezelwa, sale okubi, sale esibona ukuthi kakusiniki ubungcono, singaze savuma ukuyethuselwa kubambana, singaba baningi lalaba abasilwisayo baza kwethuka. So okuqakathekileyo yikuthi nje izisebenzi aloba siyabambana, la laba nje abangalamsebenzi le esingathi iqondile kuleminyaka abakuyinformal bangaze bajabuliswa ngokuthengisa amatamatisi kaba bambane labantu sokuqhakathekile ke ukuthi loba uvuka nje ungayini emsebenzini but uyisisebenzi kuqhakathekile ukuthi nxa abanye bebuthana kuye kuzwa ukuthi abanye babuthana bakhuluma ngani
abavele enhlanganisweni esijiyeneyo ukuzaxhasa izisebenzi baveze ukukhathazeka ngendlela umnankagwa lochiwenga abaziphatha ngayo bethi kukhomba ukuba gabalani lezisebenzi baxwayisa uchiwenga ukuba ehlukane lomkhuba okube lokhe eziphatha njengomkhokheli webutho ekhohlwa ukuba sewawuchiya lo msebenzi umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa obekulo mkhosi enxuswe ngabe ZCTU utshele uZulu ukuba umnankagwa lomgabe bayafana nje ngoba kungabantu banye abasebenza bonke okwesikhathi eside ngakho akekho omsulwa phakathi kwabo lanxa abezCTU bethi bebemnxusile uhulumende kusukela kumongameli kusiya kumphathi intambo wesebenzile enhlala kahle kaZulu kabazange babe khona kulomkhosi umkhosi walamhla ungenwe izinhlanganiso ezisebenzisana loZulu kwezokulwela ilungelo loluntu ezimela abanini bamankampani abaze bemele inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations abamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lezisebenzi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
yebo 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 mthwaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izihambi phakathi kwele Zimbabwe le Botswana zikhonona ngokuphuziswa emngceleni weRamakhwebana. Ngakucelele Botswana lapho abeZimbabwe abafola khona umzila wabo bodwa. Ezinye izihambi zithi lokhu akuhambelani lamazwi enkokheli zamazwe la athi kumele kube lula ukuthi kwenziwe ezamabhizimusi phakathi kweZimbabwe leBotswana kube lula. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana busezingeni eliphezulu kulandela iminyaka leminyaka yokungezwani abeZimbabwe abangena kweleBotswana bakhonana ngokuncedwa ngesidensi emngceleni weRamakhwebane. Umngcele weRamakhwebane lePlumtree yiwo ophithizela okudlula yonke imingcele engena kweleBotswana ibamba izethekeli ezidlula isigidi ngomnyaka. IZimbabwe leBotswana zisanda kulobelana izivumelwano ezithize ezaqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili ikakhulu kwezamabhizimusi. Kodwa kukhanya eleBotswana kumele lilungise indlela eliphatha ngalo isihambi ezikhonona ngokulinda emzileni okwamahola lamahola. Abanye abeZimbabwe kuyona le impela viki bangene ekhasini leFacebook betshengisa ungathakazeleli ngabakubona emngceleni. Esinye isihambi sibhale ukuthi le nkukhu ingabekela izicacade amaqanda belokhe bengakatholi usizo. Umnumzana Mbongeni Mguni uthi uma amazwe omabili ezimisele ukukhulisa ubudlelwano ikakhulu kwezebhizimusi umngcele yindawo yokuqala ekhanga kumbe exotsha izethekeli kugoqela osomabhizimusi.
I think in terms of investment promotion, imizamo yelizwe iqalisa khona eborder, that is the face of ilizwe. Enxa umuntu engathole ihorrible service njengesithola kathi eborder, kusho ukujengisa ukuthi ilizwe leli linjani, lithitha njani ama visitors lama investors abangenayo. In terms of ama doing business initiatives, kumele iqalise eborder, kube le seamless smooth entry and exit of abantu, especially thina esivela ngaphandle.
Omunye othi ubehamba ngebhasi bathatha amahola amabili uthi isebenzi emngcelweni weBotswana kwesinye isikhathi asitshengise uthando lokuphathisa abantu.
Sesikubonile kaningi ikakhuluma uhamba ngebhasi amalines angkhona awapheli even if kulabantu abalutshwana nje.
Abanye bagcona indlela eliBotswana liphatha ngayo izivakashi besithi akumelanga behlukanise imizila. Okwakhathesi izalwane zeBotswana zifola zodwa ukadeza kwamanye amazwe lazo zizodwa kucele leZimbabwe Plumtree kuyahlanganiswa kodwa imizila ihamba ngokuthetha. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kumele iBotswana ibone ukuthi yenza njani ukuze abantu bengaqedi ilanga lonke besemzileni.
Into yabo leyo kuwehlukanisa amaline kube le line yama citizens le ama nine citizens iyaphazamisa kakhulu. Kugcina kuncedwa abeBotswana kuqala ukanti ikakhulu abeZimbabwe basalela emuva. Akumnandi ukuma eborder isikhathi esithi.
EleBotswana laqala uhlelo lokudinda amapassport lisebenzisa imitshina okwescanning okubambelela isihambi. Udaba lokuphuza kwesihambi emngceleni weBotswana lubika luphanyekwe kumsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ngesikhathi sombukiso weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo ngeviki edluleyo. Umeli weBotswana kwele Zimbabwe umnumzana Matshwenyego Fisher watshela iStudio 7 ngompalakazi ukuthi ngasikhathi bayavakatshela imncele ukubona ukuthi yenelisa yini ukuphathisa isihambi kukhangelwe inani elisebenzisa lowo mncele. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Yebo, mthwakazi omuhle. Mina nginguMikeove, umsakazi waseStudio 7. Ngiyalinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo labasakhulayo kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla sixoxa ngendlela abatsha abasebenzisa ngayo umculo, umdlalo eyokuhlekisa leminye ukukhuthaza ukuphatheka kwezombusazwe. Uzansi Dlaziye lolu daba njengabasakhulayo linikeza imbono yenu, lisipha isizathu zokusekela loba ungasekeli leli nyathelo lokusebenzisa lindlela ukukhuthaza abasakhulayo ukuphatheka kwezombusazwe. Ukuthi ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Loba njalo ubhale enkundleni yokuzivazisa lokukhulumisana yebulenjini kuFacebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele.
Lingakodlwa uhlelo lweStudio 7 ngowapast 7 ntambama kumakakasi awe 909 meter wave. Lako shortwave 12080, lako 15775 kHz shortwave. Umnotho welizwe leZimbabwe kubeka usiya nganxele kungela sisombululo lanxa uhulumende omutsha esithi usevule amasango kubosomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bazosungula imisebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lepalamende sokulusondele ukuthi kwenziwe. Abakumanye amazwe bazise ukuba ozakhethwa ukuba ngumongameli welizwe uza kuba lamathuba okuphathiswa ngamanye amazwe ekuvuseleleni umnotho weZimbabwe. Kodwa okwakhathesi osomabhizimusi abakwamanye amazwe babophe izikhwama zabo. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Bekuthemba Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolo daba.
Uyabona lapha mfowethu, into ekumele engathi ngiyibekiwe ukuthi uma sikukhangelisisa kuhle indaba ezihambelana lezomnotho kumbe inhlalakahle yeZimbabwe isike yama yaphakwa laphana okweminyaka engamachumi amabili. Okweminyaka engamachumi amabili le besingabantu hlezi sikhuluma ngezompolitiki kuphela. Umnyaka ukuthi ungapheli singabantu abalungisela ukhetho. Ukuthi uhlale iminyaka eyi-5-6 silungisele ukhetho. Kanti sikuthwalelana induku, singabantu esigamulanayo. Akusabanga vele kube lesikhathi kuminyaka engamashumi amabili edlulileyo yokubana uhulumende okhona ayehlale phansi acubungule ukuthi kanti kuyini sikulokumele kwenziwe ukubana silungise ezomnotho. Yikho-ke ukusuthola-ke khonokho kubuya nje okungamacebo okungalancedo okuzama ukugambela injani inhlupho ezikhona ekhaya. Yikho okwenzeka ngendaba yebhondi le. Ikanti lawo uyakwazi mfowethu ukuthi kwensikhathi umama wayekuthuma laphana ukuthi akuyegambela ibrugwe lezikolo zingakavuli. Uligambela ibrugwe yana yokucina uthi uyahamba lalokuthela ethi hayi tshela umama ekuthengele elinye leli alisagambeleki. Yikho sesikhona-ke ngebhondi singabe sikhuluma ngayo ukuthi inani lalo ibondi liyehla akuncedi lutho. Into ekhona lapha yikusokumele sihlale phansi sicubungile simone ukuthi hayi ibondi vele yona ngokwayo ayisiyo isolution ekhona, ngoba kathesi singaze sifake iyeni kumbe sifake iwayini kumbe sifake izikopila kumbe sifakeni ayisoziyalungisa nix ngendaba yohlupho lwani zombangazwe ezimbabwe. Osokumele kulungise ukubana yona indikimba yendaba ekwenza into ezinjengemanufacturing zingasebenzi kuyini.
Manje nxa sikhangela lokho okwenzakalayo esizwa kuthiwa kulama mega deals, izivumelwano okuthiwa sezisayinelwe, sike sezizwa ngeminyaka kamongameli Mgabe, kodwa kukhanya sekuphendukile. Kuzafana na kumbe okwakathesi kuzaba lomehluko?
Kuzafana ndoda, kula nto ezayihleza ihlukana lapha. Into yama mega deals le Zimbabwe ingani isingani isingani ngomkhuba sisukelayo kudala kubo 1982 siba lama congress kuthiwa hayi kulezi mkhodi kufaka imali engaka imali engaka sokuzafungula ama-factory angaka. Sadlula lapho sangena kwi-SAPO kwabalwa izinkulungwane zezimali okuthiwa zizabuya kuzalungisa lokhu lalokhu asikubonanga. Saphuma kwi-SAPO sangena ku-scientific socialism kwabalwa izinkulungwane zezimali okuthiwa zizangena asizibonanga. Kwangena kuthiwa sokukhulunywa labantu i-Malaysia kuzayakhiwa isayinwe iphathi kuzayenziwani akunanto eyabonakalayo. Ayangena ama-mega deal ama-China lakho akunanto eyabonakalayo. Yikho into ekhona yokubana lapha sokufuna ngale kuthi abantu behlale phansi bekhuluma iqiniso ukuthi kanti into leyo sizayilungisa njani, kuyini okumele sikwenze la, imithetho ekumele sibe layo ngenjani, sizaphilisana njani thina eZimbabwe kwenze ukuthi abantu bokuza nxa bebuya bethi hayi abantu laba siyakwanisa ukuhlala lawo ngoba bona bodwa bakwanisa ukuhlala kuhle. Kathesi konke lokhu akukho ndoda.
Umnumzana Bekuthemba Mhlanga yincwadi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecungweni loChris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Izakhamizi zaseMguza eMatabeleland North Province seziveze ukukhathazeka okumangalisayo ngendlela ibandla leZANU-PF eliqhube ngayo ukhetho lokudinga abazalimela kukhetho oluzayo. Bathi ukhetho lolu lwama-primaries belubeluyingxabangxoza kwabotshwa abantu ngenxa yobudlwangudlwangu lobuqili. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeUmguza zihlalele evalweni ngemva kokhetho lokukhetha abakhokheli abazamela iZANU-PF edale lePhalamende lakuKhansili ngemva kokubotshwa kwamanye amalunga ebandla kulandela ukungalandeli izimiso zebandla ekuqhubeni ukhetho lwama-primaries. Isakhamuzi seUmguza kuWard 2 uNkosazana Mildred Mhlanga usole kakhulu indlela ukhetho oluqhutshwe ngakhona esiqintini sakhe.
Nangapha eMguza kuWard 2 hayi zolo sibona umhlolo, sibona umhlolo omkhulu. Abantu balwile bakhahlela amabhakede ngoba vele sokukhanya kulamaphepha phakathi abantu singakavoti kuze kwathiwa kuvotwe namuhla. Kodwa okwenzakele ukuthi abantu abaningi balele sebebotshiwe, akungeke kuthi kusithi kuyavotwa kubuye yona amahead ebandla lakhona bezokhuluma ukuthi sesikhipha uzibani okhontestayo kungelancwadi kungelani bezokhuluma ngomlomo. Asazi kumbe yikho sokusenzakala emhlanganweni yakhona.
UNkosazana Mhlanga ucele ukuthi yonke into iqoqwe ngendlela, kodwa ukukhethelwa inkokheli libandla sekubulele umhlangano.
Besicela ifairness especially under uMguza, umpofu ungaphi uthini ngalokho okwenzakalayo, isifile i-district yakhe, isifile kaphaphame bone kulomama lowulayi ngenxa yokuthi amadoda athanda abafazi. Umama yena lo nguye osenguye opressurizayo ukuthi angene. Thina besingakwazi ukuthi umhlangano ukhethwa ngumuntu ophakathi kulokuthi umhlangano ukhethwe yithi thina izakhamizi njengoba sazi ukuthi sisebenzelana labantu njani. But anyway, yikho kuyikho, sizamele ama-results akhona sizuthi kuhamba njani.
Evumelana lomhlanga, uNkosazana nokuthula Mhlophe uthi babone imihlolo njalo iningi labantu libotshiwe ngoba bengavumi ubugwelegwele obesebusobala bokugqitshwa kwamabhokisi okuvota khona abantu bendawo bengakavoti.
ngapha emguza kuwadi 2 sibone umhlolo izolo abantu abaningi ama supporters balele esitokisini kungenxa yokuthi kulobaba abamuthi ngumthimkhulu onguye yena ofuna ukuthi kufakwe umama okuthwa uMrs Mlungwe yena enguye umfazi wesotsha ukuze ebe nguye ukansila wehodi yena le abafana ngenxa yokubona icorruption yena le bakhahlela amabhakede baba ngabantu asebe wrong kwasokusiba lokuthi suspend ama-elections abakhona namhlanje namhlanje sokunjana kwabuya bonke o-Elizabeth labanye abakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso e-Christian Alliance umfundisi uSensi Banda usole indlela iZANU PF eqhubeka ngakhona ukhetho ethi kuqakathekile ukuba umuntu wonke alandele izimiso zokhetho kungakhathelekile ukuba yiliphi ihlandla lezokhetho.
Kuqakathekile kakhulu ukuba nxa laba abama political parties besiba lama primaries ukuthi ngabe bayadinga inhlanganiso ezilobuciki njalo ezilolwazi elokuthi ukukhethwa kwabantu kusetshenzwa kanjani, kungabi yinto evusa umsindo kumbe kube labanye ababona sebeqiliwe. Ngakho into isifundo esiba khona kulibunto leyenzakeleyo ukuthi nxa kusenziwa ukukhethwa phakathi kwayona i-political party kumele ukuthi bedinge abantu abazincitshi abakwaziyo ukulungisa amaphepha, abakwaziyo ukuthi bazayenza kanjani, bawubamba njani umsebenzi.
Kusukela ngensonto ibandla elibusayo liqale ukuqhuba ukhetho lwama-primaries kuthi kwezinye izigaba luqhutshwe kuhle kodwa kwezinye kube nengxaki ezigoqela ukungabi khona kwamagama enkokheli ezifuna ukuvotelwa, ukukhutshwa kwabanye kuluhlu lokuvota, ubuqili bokugqiba amabhokisi ngamavoti, ukulwa kanye lokumiswa kokhetho kwezinye indawo lwaze lwaqhutshwa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye njalo umkhokheli weZANU PF ubikwa esevumile ukuba ukhetho lwama-primary laluqhutshwanga kuhle ngendlela kwezinye indawo zelizwe, ethembisa kodwa ukuthi ukhetho lwelizwe lonke luzaqhutshwa ngendlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Umnumzana John Sullivan wako wabamba okwesikhatshana isikhundla sikanobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department wakubeka sobala ukuba ilizwe le-Iran kalithembeki. Wathi abantu bakwele-Iran sebehlupheke okumangalisayo ngoba kabavunyelwa ukwenza imihlangano etshiyeneyo njalo kabavunyelwa ukwethula abakufunayo njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe. Ugwalo olujulileyo olwethulwa luhlangothi lukahulumende lolu lwaveza ukuba abantu abatshengisela emigwaqweni ngompalakazi nyakenye bakhahlanyezwa nguhulumende. Lokhu kuqhubekela phambili ukwephulwa kwamalungelo kaZulu njengoba abantu bokholo lweBahai bengavunyelwa ukulandela lolu kholo kwele-Iran. Bayancindezelwa labantu ababizwa ngokuthi ngama-Kurds, ama-Azeris kanye lama-Balochis. Babotshwa okungapheliyo besetheswa amacala angaqedakaliyo. Uhulumende wakwele-Iran ukhahlameza njalo abalobi bezingwalo lamaphephandaba. Abantu bavunyelwa kancane ukungena ebulenjini be-internet. Ugwalo lolu lwakuveza sobala ukuthi abesifazana bathwaliswe amagabha avuzayo nguhulumende. USullivan wakubeka sobala njalo ukuthi amazwe anjenge-Iran ngamazwe abisela muva ukuthuthuka kukaZulu. Wathi ufuna ukuthi ilizwe le-Iran likhululeke njengalokho kwenzakala kwele-Melika lapho kuhlonitshwa khona amalungelo kaZulu. Wagcizelela isithi ilizwe le-Melika lizaqhubekela phambili lincedisa amazwe afisa ukuba kube lenkululeko egcweleyo.
Lolo ke ludaba oluveza umbono kahulumende we-Melika. Silugqiba lapha ke uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo ngo-Kips Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.